Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7. Ngolwesihlanu mhlaka 6 kuNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Bekusokuhaywa amabhasi ethatha abantu ePlumtree beze begcine besiyalala eBike Bridge. Ngenxa yokuthi kungasela kugcwele lapho esigodini okujwayele ukuchithekela khona abantu, kugcwele inyathi, kugcwele igwanda. Igwanda ibilungiswa njalo i-quarantine center ngakho abantu ade begcina besiswa khonale eBideBridge.
Indawo zokulondoloza abatholakala bele coronavirus emathebeleleni South, ama-quarantine centers, zibikwa sezisilela ngesikhathi igcikwane leli limemetheka elizweni lakulesi sigaba.
Ngilokudana kakhulu ngento eyenziweyo ukuthi basikhiphe ehlelweni lokudla ngomumo lo okhona khathesi. Ubunzima besihlangana labo asisebenzi, akula lapho esingathola khona ukudla.
Umphakathi wasemathebeleleni uveza ukukhathazeka okukhulu ngemva kokukhitshwa kwabanye kuhlelo lwenhlanganiso ye-World Food Program. Kuhlelo Woza Friday namuhla lo ngumculi uMzobanzi Mlawuzi odume kakhulu ngegama lokuthi ngumzo 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukhulumende ubikwa isithi indawo zokulondoloza abatholakala bele coronavirus emathebeleleni South, ama-quarantine centers, sezisilela ngesikhathi igcikwane leli limemetheka elizweni lakulesi isigaba. Njalo labeZimbabwe abaxotshwa kwamanye amazwe befike la kulindawo. Umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, ephathisa kulezi indawo, usichasisela okwenzakalayo.
Yeah, ePlumtree bese uhluphe ukuthi bekusokuhaywa amabhasi ethatha abantu ePlumtree beze begcine besiyalala eBike Bridge. Ngenxa yokuthi kungasela kugcwele lapho esigodini okujwayele ukuchithekela khona abantu, kugcwele inyathi, kugcwele igwanda. Igwanda ibilungiswa njalo i-quarantine center ngakho abantu ade begcina besiswa khonale eBideBridge, umuntu esuke ePlumtree. Thina njengeZTA besike saxoxisana labo, sabona ukuthi kulezikhexe lokhu zikhona eziningi ezidingakala ukuthi zilungisiswe ukwenzela ukuthi nxa abantu besiza kuma-quarantine center begcine bengabaleki kodwa bekwanisa ukuhlala. Njalo udubo olukhona yukuthi iPlumtree nangwayo ayila i-quarantine center. Ngakho abantu abavelele eBotswana bonke bebesiya esigodini, enyathi, umbabani eGwanda, kumbe njengakathi sathi sokusenzakala kuthathwe ibhasi beze befakwa eBideBridge khatshana khona ngale. Ngenxa yokuthi kungalasakhiwo uhulumende ekhangekhangele kwezinye izindawo lapha adengavula khona. Kodwa kuyabe sokufunakala ukuthi kusetshenzwe kakhulu, njalo kufunakala lezi mali eziningi. Ngakho-ke thina ngokubona kwethu engxenye bekungaba ngcono nxa isakhiwo esisemngcele weboda wePlumtree esayivele sisamukela abantu abasusiweyo eBotswana. Nxa kungaba yiso kungakhangela ukuthi silungisiswe sibe sikwanisa ukuthi sithathe abantu nxa bengena. Ikanti ngale Bidebridge inasa sancedisa kakhulu, safaka isola, sahambisa imatras, sahambisa izinto eziningi ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi abantu nxa bebuya bengabaleki kodwa kuhlaliseke. Ngakho siyathemba layo, kuyadingakala ukuthi engcono kube leminye imibheda, kwenzakale njalo le ndaba leyo yokudla. Abantu abaningi babaleka ngenxa yokuthi ukudla kwakhona kuyabe kulokhu kufanana nsuku langensuku.
Ndingathi uhulumende oluphethe kuhle uhlelo lokulwisana le-COVID-19.
Uhulumende ye ulesikhexe, kodwa-ke kuyadingakala ukuthi encediswe ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi sibambe lindaba. Abantu bengagcini bebaleka bengene phakathi kwezakhamizi, bengene bebuyele endaweni ezehlukeneyo bethwele igcikwane ile COVID ngenxa yokuthi bebalekile kuma-quarantine centers abangakwanisa ukuthi abagcine kuhle.
Lo umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, esixoxelaye ekobulawayo. Kusenjalo uhulumende ubikwa isithi ukhangelele ukwamukela amajekiseni awohlobo lweJohnson and Johnson olwabelwa amazwe akuzwekazi leAfrika ngumanyano weAfrican Union ukulwisana legcikwane lecoronavirus. Lokho kwenzakala ugatsha olubona ngezempilakahle lusithi igcikwane lecoronavirus lihlasele abedlula amakhulu ayisishiyagalolunye 963 ngosuku olulodwa olwedluleyo, labulala abangamachumi amane lantathu 43 elizweni. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwa yileli gcikwane selokho laqhamukayo ngomnyaka odluleyo layakwedlula inkulungwane ezilikhulu 114,489, labulala abafika phose inkulungwane ezine 3,754. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane sebesedlula isigidi esilenkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 1.7 million.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-short wave.
Uhulumende uthi abantu abazaphiwa izicoco zokunanza indima abayidlalayo ekusebenzeleni ilizwe ngomongameli Emmerson Mnangagwa emkhosini wamaqhawe oweHeroes Day ngomvulo bagoqela unkosikazi wakhe uAuxillia Mnangagwa. Izicoco lezi zizaphiwa abantu abaphilayo kanye lesababhobhayo abavela kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo ezigoqela ezokholo, ezomfundo lezombusazwe. Kumbiko awethule namhla uhulumende uthe unkosikazi Mnangagwa uzaphiwa umvuzo we-Order of the Star of Zimbabwe Gold ndawonye lomphathintambo wezemidlalo uKestrel Conventry lo-Archbishop Ezekiel Guti. Wayengumkhokheli we-University of Zimbabwe uMnumzana Walter Kamba. Phineas Makurane wayekhokhela i-National University of Science and Technology Hopewell Sassa. Labanye bazaphiwa isicoco se-Order of the Star of Zimbabwe Silver. Abanye abazathola imvuzo etshiyeneyo bagoqela umlobi uMnumzana Phathisa Nyathi, uCharles Mongoshi, intatheli zindaba yeZBC uRuben Barwe, uMbuyane Handa, uSekuru Kagovi kanye lendlovukazi yamaNdebele uQueen Lozikhe Khumalo. Umphakathi waseMathebeleland uveza ukukhathazeka okukhulu ngemva kokukhitshwa kwabanye kuhlelo lwabenhlanganiso ephathisa ngoncedo lokudla emhlabeni jikelele eye-United Nations World Food Program. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekubulawayo.
Iningi labakhutshwe ehlelweni lwe-World Food Program bakhala ezimathonsi bethi belubasiza kakhulu ngoba isikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 lwenza kube nzima ukuba baphume bayeselela imuli. Omunye wabakhutshwe ehlelweni lwabe-World Food Program, unkosazana noMathemba Mthimkhulu, uthi impilo isizoba nzima kuye le muli manje.
Ngilokudana kakhulu ngento eyenziweyo ukuthi basikhiphe ehlelweni lokudla ngomumo lokhona khathesa. Ubunzima besihlangana labo asisebenzi, akula lapho esingathola khona ukudla. Kodwa nxa sebesikhipha sokusitsha ukuthi sokuzadala ukuthi kube lamasela amaningi.
Ophekela abantu ukudla ngaphansi kohlelo lwe-soup kitchen kobulawayo unkosikazi Cora Ndebele uthi sekuyaba lobunzima njalo lenani labantu abazabuya bedinga ukudla kolwabo uhlelo seliyaqansa.
Kulusizi kakhulu ukuzothiwa kulenani ethize elikhitshiweyo ku-World Food Program. Mina besikhangelele ukubana inani lelo lengezwe la babethembisile baya bazayingiza. Ngoba manxa sikhangele ngumumo welizwe lange-COVID leyo langendlala ekhona nje ebantwini, so World Food Program ibinceda kakhulu ukuthi abantu bathole ukubana bakhole okuziphilisa lokudla nsuku zonke. So manxa abantu sebekhitshwe ukuthi ubunzima sokuzaba khona kakhulu ezindlini lasezimulini lapho. Okuzenza ukubanga lathi esifida abantwana ezindlini kuma-community sesikhangelele ukuthi inamba lakhona ingezelele kakhulu.
Isakhamuzi seGwanda uMnumzana Ndodana Moyo uthi leli nyathelo labe-World Food Program seliyadala ubunzima obuphindiweyo ngesikhathi ilizwe libhekane lobhubhano lwe-COVID-19.
Yathembisa abantu ukuthi kayizi ukukhupha abantu, ayizi ukumisa uhlelo, instead yathembisa ukuthi izangezelela inani labantu abaholayo liye phezulu. Kuyadanisa ke kathesi ngesehlakalo lesi isenzo abasenzileyo ngesikhathi impi ye COVID-19 ehlasele umhlaba wonke ngesikhathi abantu bengasebenzi sekubenza babe sengozini yekuthi sekumele baphume phandle baye phanda.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi kuyadanisa ngoba iningi labakhuchiweyo abenelisi ukuphilisa imuli zabo.
Singakhohlwa ukuthi abantu abangaphansi kohlelo lo World Food Program, iWFP ngamafishane, ngabantu abangenelisiyo ukuthi bazondle kumbe bazondlele abantwana ngesizathu sokuthi mhlambe bayagula kakhulu kumbe bayakhubazekile bagogekile kumbe bazintandane kumbe bangabaselokazi kumbe kabasebenzi ngendlela le engenza ukuthi bakwazi ukudla abantu babo ngendlela efaneleyo. Ngakho ke akekho umuntu ofanele asuswe kulelo hlelo kungelandlela ecacile ukuthi yabezaphila njani.
Inhlanganiso yeWorld Food Program yayithembisile ukuba ayizukukhupha umuntu ehlelweni njalo izathi ingezelele inani labantu abathola usizo. AbeWorld Food Program bathi ethelele inyathelo ngoba bengasela mali eyenela umuntu wonke. Ngakho ke sebekhuphile abathile ababone bekusimo esingcono kwezokuzinakekela kulabanye. Phansi kohlelo lolu abantu sebethole ama ATM card amatsha ukuthenga ngawo ukudla. Emulini umuntu uthola amadola azinkulungwane ezilithumi aweZimbabwe kusiya ngokuthi bangaki emulini. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Live talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyanwa belegcikwane leli elizweni. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa uselethe inguquko enkulu kudale lakhe labaphathi ntambo ele cabinet osekubangele ukuxotshwa kwabaphathi ntambo bengatsha eziqakathekileyo ezigoqela ukhathalwe zomnotho, olwezempilakahle, olwezomvikela, lolwendloli zikahulumente. UThuso Khumalo sipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Esethuleli sizwe izolo inguquka senze kudale labaphathi ntambo bakhe, umongameli Cyril Ramaphosa uthe umnumzana Enoch Godongwana nguye osengumphathi ntambo ogadi lwezemali ngemva kokususwa kukamnumzana Tito Mboweni obekudala ecela ukuphuma kulesi sikhundla. Umphathi ntambo ogadi lwezomvikela unkosikazi noSiviwe Maphisa Ngakula laye ukhitshiwe kwafakwa unkosikazi Thandi Modise. Umnumzana Zweli Mkhize obephethe ugadla lwezempilakahle laye uphumile ngemva kokwetheswa amacala enkohlakalo esikhundleni sakhe kwangena umnumzana Joe Phahla. Eziningatsha esezilabaphathi ntambo abatsha zigoqela umphathi ntambo osehofisini kamongameli, ugadla lwezokuxhumana, olwezindlu, olwezokuthekela, olwezamanzi lolwamabhizimusi amancane.
Firstly, we are working to accelerate our vaccination program to overcome the COVID-19 pandemic.
Inhloso enkulu yikulwiswa kwe-corona nokuletha ukuthula elizweni.
That there is peace and stability in our country in the wake of the recent outbreak of violence and destruction in parts of the country.
Noba nje ingatsha zonke zezomvikela ngokuqela lolwamapholisa zasolwa kakhulu ngokwehluleka wenza umsebenzi wazo ngesikhathi sodlakela lokuntshontshwa kwempahla ezitolo olusanda kwedlula kwele South Africa. Umphathi ntambo ogadla lwezamapholisa umnumzana Bheki Cele usele lesisikhundla osekwenze iningi lathi kusobala ukuthi untaba ayikhonjwa. Inyathelo likamnumzana Ramaphosa lokwesula ugadla lwenhloli zikahulumende qede lapho athathe ukulawulwa kwenhloli lokhu akufake phansi kwefisi kamongameli sekusolwe ngabanenge. Umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Thusin Ndlovu uthi ukufaka amandla amaningi ezandleni zikamongameli akulunganga.
Hayi, lokho kuyesithusa kancane ngoba kusekucishe kufana naloko kwenziwa umnangagwa kulelizwe laseZimbabwe ngoba amandla uma angagcwala kakhulu angaba maningi kakhulu esandleni somuntu oyi-1. Kungenzeka aphathe kabi ngelinye ilanga awasebenzise kabi lawo mandla esingathi abuse of state power.
Kodwa ke umongameli Ramaphosa uthi inguquko le izakwenza ukuthi umongameli ngokwakhe ahlale eqaphe ngeso lokhozi ukuthi ilizwe livikelekile na ngemva kokuba kuvele kuba udlakela olusanda kwedlula beluhlose ukuthi kuvukelwe uhulumende.
This is to ensure that the country's domestic and foreign intelligence services
kungumsebenzi kamongameli ukuvikela isizwe
exercise his responsibility to to safeguard the security and integrity of the nation.
Umnumzana Ndlovu uthi ukukhishwa kwamphathintambo wezomvikela uMaphisa Nqakula kube yinto enhle njengoba wahamba lequla le-ANC besiyakhulumisana lamabandla ezombusazwe eZimbabwe kodwa bafika bazikhulumela leZANU-PF kuphela. Kodwa ke unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Nqabutho Mabhena uthi bayathaba ukuthi akubanga lenguquko kugatsha lwendaba zasekhaya.
Sesahambisa isicelo sokuthi njengoba ama-permit ephela mhlaka 31 December 2021 ukuthi kube lendlela esizakala ngakhona ukuthi ama-permit lawa avuselele, ngabe kube lotshintsho Department of Home Affairs. Lokho bosokuzakwenza ukuthi mhlawumbe sibuye siqale phansi ukukhuluma lo minister omuntu, kodwa ke sithabela ukuthi kakuzange kube lotshintsho.
Abanye abeZimbabwe bathi kulutshwana okuzabasiza ngalezi nguquko njengoba sekuyimvama ukuthi kuyo yonke into sekufakwa izalwane zakwele South Africa phambili. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngiyuthuso Khumalo.
Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ekhuluma emhlanganweni wokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku oweGlobal Emerging Technologies ngontulikazi, unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken, ugcizelele ukuthi amazwe omhlaba kumele asebenze ndawonye ehlise ingozi elethwa yilabo abenza imisebenzi yokuganga abagqeke amakhompyutha abanye ama cyber hackers.
Already we brought countries together around an approach that recognizes international law to make it clear that countries are governed in cyberspace just like they are offline.
Sesilethe amazwe ndawonye ukuze ahloniphe umthetho ophathelane lokuxhumana ebulenjini olawula amazwe wonke njengeminye nje imithetho, hathi ngesikhathi sempi kuphela kodwa lalapho okulokuthula khona, kutsho uBlinken. Kungakedluli iviki ngemva kwama mazwila elemelika lethu le umbiko lisola ele China ngokuganga elikwenzayo ebulenjini beinternet. IMelika yethu le lumbiko ibambisane le NATO, European Union, eleNgilandi, eleCanada, Australia, iNew Zealand kanye lele Japan. Ugatsha lwezomvikela kwele China luqhathe izikliwi ezingena kumakhompyutha amanye amazwe ukwenza imisebenzi yokuganga ngenjongo yokuntshontsha izimali, kutsho uBlinken kumbiko wakhe. Uqhubeke wathi amazwe alobuqotho kaphatheki emisebenzini emibi kanje. Ama-hackers lawa enza uhulumende labamabhizimusi balahlekelwe yimali engena kumabhiliyoni lamabhiliyoni ayintshontsha ngokubamba impahla yabanikazi abesefuna imbadalo okuthiwa yi-ransom. UBlinken uphinde wathi uhulumende weMelika kanye labangane bakhe bayakufakaza ukuthi izigebengu lezi zangena kumakhompyutha enkampani yeMicrosoft lampo egcina khona imininingwana yayo. Lokho okwaphazamisa inkulungwane lenkulungwane zamakhompyutha abantu abaningi. Ngaphandle kokuthembisa kwele China ukuthi alisoze liphatheke ekuntshontshweni kwempahla yabanikazi i-intellectual property, amazwe omhlaba asefake iziqondiso eziveza sobala indlela amazwe amele aziphathe ngayo enkundleni zokuxhumana ngamakhompyutha. NjengeMelika lamazwe omhlaba sithi ele China silikhangele ngokuganga elikwenzayo ekungeneni kuma amakompyutha abanye ngaphandle komthetho. Lokhu kuphazamisa umnotho wethu kanye lokuvikeleka kwethu. IMelika izabajezisa kanzima abenza lokhu, kutsho uBlinken.
Lola bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Wezemidlalo, ingcwethi zithi kumele kusetshenziswe izikolo ukudinga lokukhusela abaletalenta kwezemidlalo ukuze leZimbabwe liqhube kuhle. Kwezemidlalo ngemva kokuba abadlali balo bephenduke belengise izandla kumncintiswano we-2020 Summer Olympics. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ngocweleyo.
Umbalisi njalo kwaba ngumqeqeshi weqembu lamajaha leminyaka elitshumi lanhlanu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu eliphatheke kumncintiswano we-Youth Olympics ngomnyaka ka-2010. UDumaza Dube uthi kumele ilizwe libe nendlela ecacayo yokuthi liqhuba njani kwezemidlalo.
Ukwenzela ukuthi siphumelele singalandela imodeli eyenziwa yi-United States. I-United States isebenzisa izikolo. Kuqhubekele phambili kuye ema-universities. Yikho ubona i-United States iphumelela kumidlalo alo yama Olympics ngoba yona ivele ile model of development yokukhulisa abadlali babo ngendlela yezinga eliphezulu from ezikolo. Kithi siphonguthi sithathe izinto singelandlela ebambekayo ekhanyayo eyokuthi singaqoqa njani abadlali abangakhuliswa ngezinga eliphezulu kwenzela ukuthi bebe ngabanqobi.
Umpeqeqeche iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe kumidlalo yama-Olympics eqhutshelwe elizweni laseBrazil ngomnyaka ka-2016 uShadrack Mlawuzi uthi kuqakathekile ukuba uhulumende adlale indima enkulu ekuthuthukeni kwezemidlalo.
Sikhangelele kakhulu ukuthi i-government yethu ingaphatheka kakhulu kule umsebenzi. Kungaphathisa kakhulu ukuthi lathi esikusports abantu besebenze ndawonye sile themba lokuthi izinto zizahamba ngendlela. Kodwa kule zinto eziningi okufanele ukuthi sizenze njengelizwe njoba sinazilela ukuthi even lokukhangela abantwana abaleziphiwo beqalisa besesebancane kusiya phambili ukuze bethole njalo ukuqeqeshwa kuhle, bethole njalo usekelo kakhulu. Kungasiphathisa kakhulu sililizwe ukuthi siyenze kuhle kule mncintiswana akujiphanga laphana.
Intatheli zindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi kumele kukhethwe imidlalo yokusekela hatshi ukuthela imali loba ngaphi.
Into esingayenza njengelizwe kubana ke sithuthukise amathuba ethu ukuthi sithole imendulo emidlalweni efana nama-Olympics ukuthi sizame ukuthi lathi si-specialize sibone lapho-ke esilamandla khona esingathi ngama-strength ethu. Kube yikho lapho esifidizela khona, kube yikho lapho esilolonga khona abadlali bethu abaningi ubanalo lapho sesisiya emidlalweni sesiwazi ukuthi iqembu lethu yiliphi njalo sesikhangele sananze la futhi lezi khadi zethu ukuthi ke izikhadi zethu ziyalingana yini lezi ama world standards. Ungakhala ke lapho ke amadlali bethu esiwahambise kuma Olympic Games la abese Japan izikhadi zabo vele bekusobala ukuthi akula nto abazaziphathela yona ngoba bezingangenelani bezingemuva kakhulu.
Ilizwe leZimbabwe belithumela abadlali abahlanu kumidlalo ye-2020 Summer Olympics kwele Japan njalo akula ngisho loyedwa othole imyendulo. Umdlali wegolf uScott Vincent yena uzamile ngoba iqede esendaweni yetshumi lesithupha kumncintiswano wegolf. Odlala umdlalo wokugwedla uPeter Pessel-Gilpin yena uqede esendaweni yamatshumi amabili. UDonata Katai uqede esendaweni yamatshumi amathathu lani. UPeter Wetzler uqede esendaweni yamatshumi amane lambili kuthi uNgoni Makusha yena uqede esendaweni yamatshumi amahlanu. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo inguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday kuleviki silomculi uMzoba Mlawuze odume kakhulu ngegama lokuthi ngumzo 7. Yena ke ucula umdumo we-Afrobeats kanye le-house music esebenzela ukobulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisa Svand.
Wange
Lena kwezomculo ngo-2014 lapho akhupha khona ngingoma yakhe ukwasa kwasa. Kadali uyasebenza ecula esiyaphambili. Kuhle abalaleli bezwe imbali yakho mzo 7.
Elamelo kuzalwa ngumzobanzi Paul Mlawuzi. Ngizalwa eNtumbane kobulawayo. Njalo ngikhulele khona eNtumbane. Ngafunda eNtabeni primary school, secondary ngasengisiya eFatima High School. Yeah, yikho ke lapho oqale khona ezomculo because eschool I was in the school choir, ngabe ku school drama, esecondary la khona yenza itheater.
Umzo 7 wathanda ucula esemncane. Pho igama leli lonake livela ngapi?
Ngakithi singu-7, so ngaba ngowe-7. Ngase ngisithi njengoba bengibiza mzobanzi, mina-ke ngizozibiza mzo-7. 7 inamba yokuphelela eBhayibhelini, but it's the number of perfection. Abantu abangi-inspireyo kwezomculo ubaba uMajayivana and the late uFela Kuti, le community. Ngananzelela ingoma zami ngeze ukuba happy, ngezenjabulo ezokujabulisa abantu.
Umzo 7 unqobe wathola isicoco se-award ye-best dance and house artist of the year emncintiswaneni wokuzokucula walonyaka oweZimbabwe Music Awards 2021. Yena-ke ucula umculo etshiyeneyo phiko nje ezibiza Flavor Fuser.
Kahle kahle ngiyahlanganisa ezomculo ekuthini ngiyadobha kukwaito, ngidobhe ku-hip hop, ngidobhe ku-traditional music, afrobeat, ngidobhe kumapiano. So ngingatsho ukuthi mina ngenza i-house music. Angabile album, ngikhipha ama-single every ama-single, kodwa lo nyaka ngisebenza i-album okuthiwa ngu-United Country of Africa.
Ube ngumculi ohlezi esenza imidlalo eculela abalandeli endaweni ezijeneyo eZimbabwe. Kodwa kulezi nsuku umile ngenxa yeziqondiso zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Lizibani kubalaleli mzo 7.
I-COVID is real. Let's mask up, geze izandla, practice social distancing. Ngibonge futhi njalo ngokusixhasa kwezomculo. Facebook ngumzo 7, MZOESEVEN. Twitter MZOESEVEN. Ku Instagram MZOE_SEVEN. Lagu TikTok njalo, lagu YouTube njalo. Sibonge mahlabezulu.
Umzo 7 esikwethisela ekuhlelo Woza Friday ngomculo wakhe ohlakazayo. Sithi izandla phezulu ngomculo kamzo 7. Mpela sonto enhlekini lonke, igama lami ngezwa Jesus Banda.
Mcholo, the pandemic. Pandemic, Jolo, the pandemic, Jolo, the pandemic.
Umculi umzobanzi Mlawuzi odume kakhulu ngegama lokuthi ngumzo 7, yena ke ocula umdumo we-afrobeat kanye le-house music ebobulawayo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela indawo zokulondoloza abatholakala bele-coronavirus eMathabeleland South. Ama-quarantine centers zibikwa sezisilela ngesikhathi igcikwane leli limemetheka elizweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlangano.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.